uhlupho esilalo vunakhathesi zakuthi hayi ngibendelele lokho kwi-registration bendelele kodwa konke ngama-registration lokho kukulalele kuvele kusuke endaweni mbizanye konke so ufuna ukuthi kube nengxaki eziningi njengobana kulamaphepha ama-independent alabo news table nalabo daily news ngabe lezi ndabeni kukhona into efanayo ngakukhona efanayo lowo ofuna ukukhuluma amange tshela abantu into eyize leze nam lezi ezinye insakazo engitsho yabe indiani izimele yodwa ilawo izaba lakho ukuthi isho ukuthi hhayi lokho elikutshoyo kungamanga akuzange akwenzakala amazwe amaningi kulama-radio station amaningi kakhulu kulokuyibiza okuncane engaye ngahlala kikho kuthiwa yilisuthu kulama-radio station angikwazi kumba ngumangafika kube-60 kumbe kungaki khona 40 population is 2 million thina sile 14 million kulama-television station athiyeneo abantu abali akulampi abantu abavusile ukuthi bafuna uthatha umbuso konke khonokhu kwenza abantu babe phambili nasalele ngemuva so i-fake news endaweni ezinjalo kayisebenzi ngoba omunye isikhathi outhe wena omunye athi nansi i-evidence lapho ezimbabwe ukhuluma nge-V11 ahlathi nansi i-V11
pho-ke nxa sesikhangele udaba lwemithetho baba Khumalo kambe imithetho lawo iyayenza yini ukuthi iindatha zezindaba zingethuli kahle imbiko
uyazi ukuthi ezimbabwe uzephosa ukukhali ngembezi ungabona umuntu esephula umthetho awukhethelekile uba lipholisa elephula umthetho elithaya umuntu egcekeni ekungamelanga ukuthi limthaye kumbe ngumuntu owonayo ukuthi umthathe umpikisha khonaphana uyazibuza ukuthi mhlawumbe ngangithathe umpikisha omunye uzakuthi lambu abethi awulalungele ukuthatha umpikisha loya nxa ngitshela ngithi na umpikisha utshengisa indaba eminingi kakhulu xa ngingasanelanga ukuwuthatha leyo mpikisha kutho ukuthi khonaphana sengivele ngaze nqabela nganqabela uzulu ukuthi abone obububi okwenzakalayo anti ngikhulume ngempikisha kumbe umpikisha womuntu odobha umumbe emgwaqweni etareni kumbe ngumuntu wompikisha engithe mina ngotshaywayo kumbe ngodutshulwayo kumbe ngulowo ogijima ngesiqubu obhadala ipholisa konke khonokhu ukuwuthatha leyo mpikisha akukho sobala ukuthi konalilungelo yini imithetho yakhona ilokhu kuphokuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga angithi ngikhulume ngalokho kuye kuyakhona khonokhu ukuzithatha lezo ndaba ukuthatha indaba kule nto okuthiwa yi-access uyenelisa yini ukungena ebhodweni sithi thina uze kuthiwa hhayi kule nto engahambi kuhle ezinaro bangaki abenelisa ukufika khonapho kumbe kuzinaro kumbe ku-ministry of information ku-ministry of transport yenelise ukuwathola lawo maphepho yakuwathola kule i-ipa lokhu ikhona ngithi ithi yona yina ukumele ekunika ukuthi kunxa ufuna ukuwabona lawo maphepha kumele ubhale incwadi kumele uthini ucele ukubona loo naloo nalayo umalowo magcina aphendule athi kube yinkalakatha yendaba ungakaliboni lelo phepha so khonokho kwenza ukuthi ukucubungula izindaba kungabi lula ukuthi uzulu azokwenzakalayo kungabi lula yikho laphana ngikhulume ngomehluko phakathi kokubala iphephandaba le-South Africa kumbe le-UK lokubala iphephandaba lala elanga le-South Africa liyabe lijikile litshengisa ukuthi umuntu becubungule elalapha liphonga ukuphalaza nje phezulu izinto eziningi aziphumi